ukuthi kuhamba i-method ayisebenzisa ukukhangela i-inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo, ngoba esiyijayeleyo sikhangela ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe nge-month nge-month ama-prices atshintsha njani ayi-certain basket of goods. So okokuqala angaqinisa ukuthi usebenzisa i-same CPI esivele siyijayele kumbe kulenye indlela yakhe ayisebenzisayo, mhlawumbe i-black market mhlawumbe yini, ngoba nxa sikhangela on the ground inflation rate is not yet in the thousands. Yes, before the introduction of ECB, we saw inflation rates being so high, according to the traditional way of calculating inflation. Yes, it was very high because of the exchange rate inflation. But also, when people would say, yeah, now, so then this is a pin flavor. Ngoba ama economists athi ana indlela measure ayi inflation omunye abe khayele producer price index omunye khayele yona lesijele consumer price index, kodwa bonani kusuka kube ngathi kwengezelele kakhulu ama figures awafakayo.
Ngokubona kwenu isiqubu sokuphela amandla kwezigi singengezelela nango kuya kwesikhathi?
Bonani waqhubeka ngendlela ezigi emizayo kakhulu siqathanisa lemithengo yayo nabanye amazwe. Ngibonani inflation ilakho ku-slow down kakhulu, ikakhulu kungaqhubeka kungelaku increase i-quantity yezinto ekhona ku-market. Iqhubeke imonitwe kanje, ngibona ngathi inflation ilakho ukwehla kusiya kelo mnyaka, sizabona isiqubu sayo sesingasisehli.
Abanye bakhala ngokuthi izigi alibambeki, lokhu akusoze kuphazamise na?
Ngibona yathi isungula vele izigi, esinye sezinqumo esasifakwe ngugavana webhange elikhulu leZimbabwe, wayethe ugesiwa lokhu esingakuthi yi-tight monetary policy. Wayethe yena vele ufuna ukuthi abasophe ukujinda kakhulu kwemali yakhe i-tight. Akho lokho ukubonayo wehlisile inani lezinto elidingwayo ukuthi lingavami kakhulu, ngoba yikho kusuka kubangela inflation without money supply. Uhlelo wakilo lokuqhubeka ngazo lokubona ukuthi akubi lokwanda kwezigo kungagcina kuqubula i-inflation. Ngakho-ke angiboni ukuthi izaba ningi kakhulu epaper. Abantu abaningi sebeyamukele ukusebenzisa i-electronic money kakhulu. Ngakho-ke angiboni kusanda kakhulu ukusetshenziswa kwe-paper ngaphandle mhlawumbe kweyemthova lezinto ezimali nje intshintshi nje ema-supermarket. Kodwa imvama ngibona abantwana bakhululekile ukuyisebenzisa inani nje i-technology esebenzisa i-electronic money.